Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 Ncwabakazi 2022 ngo Cape Stove. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezano PF litili zahlulisa imbadalo yokungena kukhetho lukamongameli lokunye okwethulwe yiZimbabwe Electoral Commission. Igqweta elilwela ilungelo loluntu lithi abakhuluna ngokwethulwe yiZEC kumele bengagijimeli emthethwandaba. Namhla sixoxa lo-agent Ajira Sawu wadlala umdlalo wenguqu okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla lezano PF litili sahlolisisa okwethulwe yikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ekhuphule imbadalo yokuncintisa kukhetho lukamongameli yafika kunkulungwane ezingamajumi amabili zamadola emelika $20,000 umuntu munye ngamunye. IZEC ikhuphule njalo imbadalo yokuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lokunye okutshiyeneyo. Umnumzana Tafaza Mgwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu PF uthi basahlolisisa udaba lolu.
We have not sat down as a committee or from the Directorate of Elections so far in the ruling party to deliberate on that decision in terms of what it means for us. But we have not been able to probe the wisdom or lack of fit for the decision that has been made thus far. So we cannot say we disagree with it or that we agree with it as yet.
Asingahlali phansi njengebandla sahlolisisa udaba lolu lokuthi bakwenze njani. Asingahlolisisi ukuthi kulesi sindo kumbe haji. Singeke sajo ukuthi sivumelana lakho kumbe haji. Sahlala phansi sikhulume ngakho. Mina ngilapha njengomuntu okhangelane lokwethulwa kwemibiko. Ngakho ke angikho esikhundleni sokuthi ngitsho ukuthi kuzahamba njani. Inkokheli yebandla yiyo eza kujo ukuba sithini ngalokhu. Kuzakwenziwa konke lokhu sesikhulume loZulu.
I've seen, of course, rush the engagement and the commendation from the opposition groups and civil society saying that decisions are frivolous. I don't know exactly the reason they are putting forward for that. But for us, we haven't made a substantive decision to that. Once that decision has been made, we'll communicate to you that we respect decisions, we respect positions taken by the Zimbabwe Election Commission as an independent referee.
Sengizwe amalunga amabandla aphikisayo la kunhlanganiso ezizimeleyo besithi kubi kakhulu okwethulwe yiZEC. Thina asingafiki kulokho. Siyakuhlonipha okwezwe yiZEC ngoba yikhomishin ezimeleyo. Asifuni ukukhuluma lokhu okwethulwe ngabanye abantu. Asifuni ukuthi singenele lokhu okwenziwa yiZEC. Nxa kuza kuba lokuxoxisana sizakhulumisana ngakho. Nxa kuyikuthi benze into ebukekayo, akula nto esingayenza ngakhonokho.
If the reasons for that decision are convincing and persuasive, of course, as a party, we will not have problems with that.
Umnumzana Tafaza Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu PF. Sixoxe njalo ngodaba lolu. Lo mnumzana ngokuchacisa phulu igqweta elwela ilungelo loluntu njalo okubandla le-CCC.
Izimali lezi vele umuntu nxa engena kukhetho, I'm sure kuba lama-fees akhona nje, ama-administrative fees ukuthi ungene laphana okuvumela ukuthi baprocess izinto lezi eziphosiswayo i-election irand. Kodwa nxa imali leyana izifakwa iziba imali eningi kangako, sibone ngazani kuyavalela abantu abaningi, abalaleli abaningi abahlezi ezindlini khona lapho abanayo i-20,000. Nami nginje kunadaphula ukhipha i-20,000 nxa uvuluma ngu-president ilayo asomali ongapho ngokuba layo yona i-1,000 ungadakhipha i-1,000 uyayithatha ngapho laphezu kulukhulu kunje. So ngezinye izindlela imali le iningi kakhulu okungangokuthi ivimbela abantu ukuthi bangenzise. It's not a reasonable amount.
Njengoba kunje ubona zani abantu bangeke baludathe udaba lolu balufake emthithwandaba. Nxa bangalufaka emthithwandaba banganqoba yini kumbe kungehlula lokho?
Okwakathesi awungeke uphonge ukugijima uye emthithwandaba. ungakafika emthethwendaba kumele sikhangele ukuthi i-total instrument singabhalwa yivege i-total instrument ezala kumele siye eparliament. Unfortunately siyaqansa ukusebenza singakaphuthi i-process ye-parliament, so kumele within 3 months kwezenzeni le-parliament i-total instrument lesiya e-parliament. Laphana kumele siye ku-committee yama-MP okuthiwa yi-PLC, parliamentary legal committee, okuze abahluza imithetho bebone ukuthi ayiphuli i-constitution njalo ayikho unreasonable nezinto ezinjalo. I-PLC ngiyabe ngikhangelele mina ukuthi ikuphithe ukuthi i-total instrument izimali lezi i-excessive ziya unreasonable. Nxa kungabehlula sobe sikhangelele ukuthi i-parliament layo ikudibhethi ku-raise, kodwa umthetho lowo ungangena e-parliament njengoba sisazi ukuthi bangaba khona e-parliament abakubona ku-right khona lokho bethi hhayi ama-1000 a-right. Kungadlula e-parliament ngibone ngani kuyaze kungachallenge ema-court. Sithithi thina imali yakhona iningi kakhulu, imali edlula umkhandlu is unreasonable. So if it's unreasonable iyenqabela abantu abaningi ukuthi bangene kukhetho lama-elections. Therefore it was all like breach the constitution. Wonke umuntu une-right to participate in elections and in politics. So that right to participate in politics is being breached by those unreasonable fees.
Nxa sesikhangeleke lizaxoxa ngalo udaba lolu ejali le-parliament, ubona njani kuyabuya nini i-statutory instrument leyi libe selikhuluma ngayo?
I-statutory instrument leyi njalokuthi unanzelele khonapho Gibbs ukuthi njengoba i-statutory instrument singavele siyisayina ngominista, it becomes law. Okusho ukuthi ama-by-elections lawa azayo la ukuthi angasiboni ngokwazi sona i-statutory instrument. Kuyabe kukuhle ngabe ngisibonile ngoba ngingakhutha something, but okusho ukuthi nxa kuyukuthi siya-apply with immediate effect angisekaphilisa ukuthi sibuye sika-2023 kumbe si-apply with immediate effect. Ngisakhangela mbono ukuthi nxa kuyukuthi si-apply with immediate effect singawa-affecta abantu abakuma-by-elections, kodwa nxa kungesika-2023 by the time ukhetho loyani ufika ngibone ngazani iyabe zidlulile kudala e-parliament, so sesiyihlafunele indawo yakhona ezijile sesikwazi ukuthi kumi njani. Sesenze nama-decision labo abafuna ukuthi baye ema-court, sebenze nama-decision ukuthi ba-challenge nxa kuyukuthi bafuna uku-challenge, kodwa ngibone ngani indawo enjalo iya-challengeka ashila test, kodwa ngesikhathi sakhona maybe after it handled the one process is wrong then iyabe singa-challengeka bangaqhubeka befuna ukuthi kungene kunjalo.
Kodwa siyabona ukuthi vele ibandla le-ZANU-PF lizibambe esidukwini edala le-parliamente, so ungaze kungene khona ngale ubona ngani kungaphumelela?
Sokusiyaweli lakho phela laphana akhona ama-members of parliament lawo, you know, ayeZANU-PF angikhona ukuthi laba kujabulela loko kwama-$1000, kodwa by the same token siyakwazi ukuthi ama-parties ayawipha amalunga awo ukuthi avote ngendlela ethize ngenxa bengavumelani lakho, uyafoswa kuphela ukuthi uvote ngaleyo ndlela. Mina mbona ngala masizi lawo kodwa-ke due to public outcry and public pressure kumele ehliswe lijana afike ebangeni elikwezimemo.
UMnumzana Kucacaphulu ulwela ilungelo loluntu njalo ukubandla le-CCC, besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi bazimisele ukwehlula ele-Russia empini esizafikisa inyanga eziyisithupha. Uthi kulabanye ababemcebisa ongaqedakaliyo, labanye balokhu befuna ukuba behlule ele-Russia. Kusenjalo unkosazana Daira Dugin, indodana kamnumzana Alexander Dugin, ufele emoteni edubuke izolo kwele-Russia. Uyise uthakazelelwa ngumnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele-Russia. Ele-Nigeria lithi lizavala imisakazo engama-52 ehluleka ukubhadala ama-license. I-National Broadcasting Commission ithi izikwelede zemisakazo le sezedlula izigidi eziyisithupha zamadola emelika, $6.2 million.
Senana masiva
wenziwe manje
ngilo baba mkhulu
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenzakale kwaZulu inkosi uMrs Zulu Zwelithini usengene esikhundleni lesi okusemthethweni bebegcwele abadabuka eZimbabwe esigodlweni senkosi wakhangela amankengane Royal Palace kwaNongoma omunye walabo akade besemcimbini lo ngumnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
sibone kuqakathekile ukuthi lathi siye kuba yingxenye yomkhosi omkhulu kangaka lapha kade kungeniswa isilo sesizwe samaZulu esibayeni kunengi esikuhlomulileyo lapho sibone khona ukuthi amasiko aqhutshwa kanjani njengoba liyakwazi ukuthi isizwe sakwethu lesizwe sakwaZulu yizizwe ezilomlando osuka kudala kakhulu ngakho ke kuqathekile ukuthi sibone ukuthi ezinye izinto zenziwa kanjani njengoba siyazi kuma nje kulezi nxushunxushu laphana endlunkulu nesethemba ukuthi ngelinilanga abathintekayo bazaphuma nesixazululo ukuze isizwe laso sikwazi ukuthi sifanele ezinye izizwe engizibonileyo laphana kade zimenyezwa njengezizwe ezilokhu zisaqhuba amasiko azo sithembe ngempela ukuthi okukhona laphana bazokuxazulula ngendlela ezakwenza ukuthi isizwe siye phambili
uNgwenya uthi
kunenge sikufundileyo futhi laphana ngendlela eyisimanga okuzakwenza ukuthi lathi singadideki uma sesihlangana nalezimo ezifanayo okunye nje engingakutsho ukuthi asifundeni bakwethu ukuthi siqinise nobudlelwano nabanye abayizizwe esazi kahle ukuthi udlelwano bazobusuka kude nesizwe sakwethu ukuze nathi kusasa xa silenkinga noma sile mkhosi efanayo labo basincedise ngoba njengoba sihamba sisiye emhlahlandlela nje mhlakatheni abantu bakwaZulu bahlale beyingxenye yemigubho esibalayo kwela kithi yingakho lathi sithe kuqakathekile ngempela ukuthi lathi siyobamba iqhaza kulo mkhosi okade ukhona izolo
umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeni senkosi uBulelani Lobhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba abe yinkosi yamaNdebele laye ubesemcimbeni lo
bekukuhle kakhulu kugcwele kusesabeka abantu bebeyinhlabathi ingenile inkosi esibayeni kwenziwa lelo siko kuthiwa yikugcocwa kuhambe kahle kakhulu kodwa kangibonge ukuthi siphumelele ukuya ngaphandle nje kokuthi inkosi yakithi uBulelani Lobhengula kaMzilikazi kaphumelelanga ube lezinto eziqondene lelomndeni abezilungisa kodwa ngiyile mina ngaya lamfowethu ayanda labanye lebutho lebutho sithole ikhumbi yathwala ibutho ukuthi liyefunda ukuthi kwenziwa njani kwaZulu sithe sifika basimangalisa basinikeza inkomo beyinikeza ibutho lakithi lazihlabela ibutho ladla bayithwala amantshontsho beza lawe egoli kwaba mnandi kwaba njeya kodwa uhambe kahle kakhulu umhlonitsho njalo siyithandile indaba yokuthi bekukhona amangoni avele eZambia avela eMalawi namakhosi avele eTanzania kulamakhosi avele eDRC kulommeli wenkosi yaseNigeria bekuhle kakhulu umhlonitsho into esiyithandileyo futhi enye ukuthi abantu bangaphakamela into yabo izinto lezi ezingasoqiniso abantu abazibhekayo into yabo ivele yehlule yikho ke sithe sizweni ake siphakameni ngaphansi kwenkosi yakithi uBulelani Lobhengula kaMzilikazi onguye owethulwa ngamantungwa esizweni nasezinduneni ke siyekele lezi ezinye izinto abantu abazibhekayo
akwaziwa uba izagcotshwa nini inkosi yesizwe sikamtokazi
salulandela salulandela
nanku esilethulela khona namhla kusigaba sokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSishwa. Ngiyakholwa sibe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Bengifuna namhlanje sikhangele kuMateyu ichapter ka 6 verse nga 2. Ithi yona ngakho nxa unika isiphiwo ungakhalisi uphondo phambi kwakho njengokwenziwa abazenzisi emasinagogeni lasezindleleni ukuba badunyiswe ngabantu. Iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Lumbhalo utshengisela ukuthi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi nxa uphila impilo yakho esiKristu ube ngumuntu ophila impilo yokupha. Siyakwazi ukuthi kuke kwaba lenkulumo eziningi abantu bebuzana ngokwechumi ukuthi kuyadingakala yini ukuthi umuntu anikele okwechumi yini ebandleni. Kodwa sinazelela lapho ukuthi uJesu nxa ekhuluma esithi ngakho nxa unika isipho kutsho ukuthi uvele ekhangelela ukuthi nxa wena ukuphila ngumKristu lolu daba lokunika lokunikela olokuletha izipho olokunikela ingcebo yakho luba ingxenye yempilo yakho kuba indlela okhonza ngayo uNkulunkulu. Siyanazelela ukuthi uPaul uyakhuluma ukuthi nxa abantu besiye bandleni e-church kuyamele ukuthi enhliziyweni yakho uzitshele ukuthi ngizokukhipha okungaka yikho ngiyakuhambisa endlini yenkosi angisoze ngihambe nje izandla zilenga. UJesu sinika umlayo oqakathekileyo ozayenza ukuthi ungazukhipha imali engakanani nxa ungakulandeli kodwa kwenza ukukhipha kwakho kube yize. UJesu ukhangelela ukuthi ulungiselele ukuthi nxa usiye bandleni ube lesipho ongasinika uNkulunkulu. Leso sipho sisho ukuthi uyabufuqwe ngomunye umuntu kodwa uthando lwakho olokuthi uyamthanda uNkulunkulu nxa usiya kumaphambi kwakhe uhamba uphethe olunye ulutho kodwa lokhu kupha kumele kube phakathi kwakho loNkulunkulu. Abanye abantu abanikeli ukuthi banikele ukuthi babone nguye uNkulunkulu kodwa abanye abantu nxa besipha bayefuna ukuthi abanye abantu babone ukuba yena upha okungakanani. Ngakho-ke lapho uJesu uyasitshengisa ukuthi nxa usuyenze njalo usubukwa ngabantu awusabukwa nguNkulunkulu. Ngakho le sipho lesade kumele usinikwe nguNkulunkulu asisoze sibe khona ngoba usutholile isipho sakho ebantwini labo abakubukayo. Kuyini okungenza ukuthi umuntu efuna ukuthi abanye abantu beze bebone ukuthi yena unikela imali enkulu engaka akutshengise egcekeni emuntwini wonke? Kutsho ukuthi udubo lusuka lube khona. Yilolo esingaluthi khona ukuthi umuntu uyabe efuna ukuzibonakalisa ngoba ezigqaja uyabe uhlezi ngumoya wokuziphakamisa phezu kwabanye abantu. Ngakho-ke ukunikela kwakho ukusebenzisa njengendlela yokuthi uziphakamise ube ngcono kunabanye abantu. Awunikeli ngoba ufuna ukunikela ukuthi ube nguNkulunkulu ngoba ukuthi uNkulunkulu umthokozise, kodwa unikela ngoba ufuna ukuba ngcono ubonakale phakathi kwabanye abantu. Isigaba sonke sihambe sikumi sibabaza ukuthi lo ngiyokhiphe imali edlule wonke umuntu. Ngakho-ke uJesu uthi nxa sowenze njalo umvuzo wakho kumele uthole uNkulunkulu awusokuwuthola. Ngiyathemba ukuthi sizaqalisa ukucabanga nxa sisiye emabandleni ukuthi kambe yisiphi isipho ongasithwalela uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile namhlanje uSihlwa ukuba uyinkosi osipha zonke izinto. Ngakho namhlanje siyathandaza ukuba usize sibe ngabantu lathi sizakwanisa ukupha nxa sisiza ekukhonzeni ithe sizakwanisa njalo ukupha kulaba abaswelayo. Siyathandaza ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungatinela kusasa. Wenze imidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders elidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenzele iTriangle nge-1 kanye namhla emini emdlalweni odlalelwe enkundleni yeKipo. Ohlohlele iqembu leHighlanders ngumgadli uStanley Ngala ngehlandla lokuqala elo mdlalo. Kweminye imidlalo yenkezo yeChibuku edlalwe namhla, iqembu leDynamos linqobele wawa nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni yeNational Sports Stadium, njalo ohlohlele iqembu leDimbare nguTrevor Mavunga ngehlandla lesibili lomdlalo. Emdlalweni obusenkundleni eluveve, iqembu leBulawayo Chiefs linqobele ZPC Kariba nge-1 kanye njalo lihlohlelwe nguBilly Veremu ngehlandla lokuqala lomdlalo. Iqembu leManyika Diamonds lona litshayele yadange 2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeVengere. Amanye amaqembu adlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokunqoba kwemidlalo edlalwe ngomgqibelo ngabalisayele Chicken Inn lona elinqobele Harare City nge-2 kanye, eleFC Platinum lona elinqobele Tenex nge-2 kanye, eleBlack Rhinos lona elinqobele eCapes United nge-1 kanya, kanye leHerentals lona elitshayele Inkezi Platinum Stars nge-2-1. Imidlalo yesigaba esilandelayo izadlalwa ngenyanga kaMpandula.
Silokhu sikwezemidlalo, namhla siqoqa lo-agent Ajira Sawu wadlala umdlalo wenguqu okumangalisayo. UJoseph Njanji usethulela lolo daba.
Uagent Sawu usebenzela iqembu leBulawayo Chiefs njalo nguyoqeqetsha iqembu labasakhulayo elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 3. USawu utshele iStudio 7 ukuba umsebenzi wakhe ngokukhulisa amajaha lawa ukuze alungile ukudlala kusigaba saphezulu eseCastlaga Premier Soccer League.
Abafana bedevelopmentali laba, i-target yethu is for them to play one good football, babe technically and also tactically sound, because into eqakathekileyo kibo bona vele it's not about playing in the Division 3, it's about understanding i-philosophy elokuzane yeBulawayo Chiefs, ukuthi bakhangelelene ukuthi bebe nama-players that are technically and tactically good and also physically strong and also psychologically. Bafundiswa ibhora, ukufunda ibhora kumele badlale kuhle, bahlohle ama-goals more than their opponents and win more games than their opponents. Obviously if they do that we are going to win the league, but it's not our target as a club.
Usawube umgadli okwazi ukulitshayela emambuleni ngesikhathi edlalela amaqembu abalisayela eZimbabwe Saints kanye leqembu elimela isizwe lama-Warriors. Uthi osekudale ukuba kungabi labagadli abatshaya ezwayo kulezi nsuku yikuba abadlali basuka bexotshe impala ezimbili.
Abadlali I think kathesi labo kumele bazinike okuyi-challenge ukuthi xa usazakala ngokuhlohla, you should take pride on into oyenzayo, uziqhenye ngayo, uyenze kuhle. But now ngibona ngathi kuba le-challenge in terms of ini i-consistency ofile ukuze le-performance yabadlali bethu kulezi nsuku. I think kuya ngani ne-professionalism. So angila ama-facts, but ngibona ngathi nxa izinto ezinjani ezi-contributor towards that. If ukuthi ama-players ethu now they are blowing hot and cold, kutho ukuthi what they are doing outside playing football kutho ukuthi maybe kuya affecta i-performance yabo.
USawu uqale uqeqetsha ngemva kokuba iqalela khe iqembu ayelethe igama elithi Rising Stars Academy eminyakeni edlileyo. Ngemva kwalokho usebenzele amaqembu abalisayele Ntaba Zinduna, eleBantu Rovers kanye leqembu labafana baleminyaka engaphansi kwe-15 elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Uthi yena isifiso sakhe ngesokuba abadlali asebenza labo bagcine bedlala emazweni aphetsheya kolwandle.
Ngikhayelela ukuthi ngiproduce ama players azadlala kuhle bakhompithe kuleague bahambe ngaphandle kwelizwe bayodlala, yikho kule mali khona. If they are good players, iBulawayo Chiefs ibona ngathi banikeza iplatform yokuthi bashowcase. Nxa kuthi bayenze kahle, mina ngithandazela ukuthi badlale and go beyond i-first team yeBulawayo Chiefs and play in Europe.
Iqembu leBulawayo Chiefs elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 3 libunjwa ngabadlali iningi labo abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili abangazange bambone idlala uSawu, kodwa ukuthi bayayazi imbali yakhe emdlalweni wenguqu kweleZimbabwe.
I'm sure sike sabatshela wonke umuntu onakathesula kule phone. Xa kuthi kukhona uyabe ubona ngathi simtshela amanga, siyamtshela ukuthi agugle athole ama-facts ukuthi ucoach wami. I think that is also motivated them enough. They are trying hard considering i-age esilayo kathesi ukuthi kukhona we coming from a 2-year lockdown. I think wa factor i-development yabo, but we are slowly getting there. I think with the time and i-platform for them to showcase their talent, I think they can perform. places.
Usawuqale udlala ibhola eselokuchini lephumbula North lapha akhulele khona idlalela iqembu leNgwebu Crackers. Uqale udlala kusigaba saphezulu edlalela iqembu leZimbabwe Saints njalo udlale uqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamajuma amabili nantathu eliphatheke kumncintiswano weAll Africa Games oqhutshelwe elizweni laseEgypt ngomnyaka ka-1991. Lelo qembu elinabadlali abaningi abacine bedlalela iqembu elisaziwa ngokuthi iDream Team ababalisa uPeter Ndlovu nomfowabo Adam, uVitalis Dagawira kanye lonozinti uKarim Abdul Karim. Usawuke wadlala elizweni laseSwitzerland njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya udlalele iqembu leDynamos wasesiyathatha umhlalaphansi edlalela elizweni leSouth Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Omanje sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, niyalibingelela nonke kuStudio 7. Nibingelelwa ngumlungisi ivictim kwezomculo. Igama lami lokuzalwa ngumbonisi, isibongiswa komvundla, ngizalwa lapha eDadamjena line. Endimeni yomculo ngifike ngo-2019 ngakhipha i-album yokuqala ethi Upho Mama, ngayethulela abantu bajabula. Ngaza ngo-2020 nge-album ethi Umona. Ngo-2022 angikhiphanga i-album kodwa ngikhiphe i-single track no-music video elengoma ethi Sigcwele Kwamanye Amazwe Asithandi, senziwa yikho ukuhlupheka lokho. Isihloko sengoma sithi Intuthuko. Lapho bengihamba khona lo mlandi wetshitshi and majosi kungabaculi engisebenze nabo kuleyo ngoma, umculi wasenkayi umlandi umajosi ngangakithi naye echolosho. Umculo kamlungisi ivictim uyatholakala ku online monga searcha uthi umlungisi Uphi Umama uzoyokuvelela ialbum ka-2019 iyavela lapho online, bese kuthi la amanye ama album asatholakala na kuma CD, atholakala ama CD kule number 0653618190. Ayatholakala kakhulu lapha eGoli, ayatholakala. Umusic video kuTikTok iVictim 161 yakwazi ukuyithola imusic video eVictim, uzibukele laphana. KuYouTube umlungisi iVictim. Ngikhonzele zonke izihlobo zami, ngikhonzele bonke abangilalele ngalesi sikhathi. Ngithi mase ngiphuma ngikhonzele ubaba lo mama lapha koBulawayo, ngikhonzele nabo bonke omalume bami lapha koBulawayo. Ngithazande insuku zabo zokuphila emhlabeni.
Siyabonga kakhulu ke jaha lekhaya, ungadinelwa kusasa. Singakehlukana isihlobo, sike sikhangele inhlobo zezinye zezindaba ebesilazo. ibandla lezanu-PF lithi lisahlolisisa imbadalo yokungena kukhetho lukamongameli lokunye okwethulwe iZimbabwe Electoral Commission. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu lithi abakhonona ngokwethulwe iZEC kumele bengakhijimeli ukuya emthethwandaba. Namhla-ke kwezomdlalo wenguqu nesilo agenda jira sawo siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa umthombo Sithemba uKhipsi Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.